Asidingi njengabahlali bakomthwakazi ababulawelwe abantu ukuthi sitshelwe ngu-Emmerson Mnangagwa ukuthi luphathe njani lolu daba. Whether unike amandla izinduna ukuthi ziphawule ngezigaba ngezigaba ukuthi zilulungise njani. Kodwa kokuqala sithi asiyi kumlalela ngoba uvele engumbulali. Uhlupho lwezinduna zethu ezinye ukuthi zisuke zingananzeleli amandla ezilawo ngokuba zinduna. So kungani ubuduna bazo babuthatha kubandla lezanu PF kanti bazinduna nje ngenxa yamakhosi ethu uLobhengula lo mzilikazi. Yikho ke sithi ke kugcina kusenzela athi abanye babo singabathembi ngoba sebengani basebenzela izanu PF okwedlula abantu laba abayibo ababaholayo ngezigaba ngezigaba zabo. Kanti ngakwelinye icele futhi njalo kule ndaba esiyikhangeleleyo ukuthi thina mhlaka 1 August 2018 after ama-elections eZimbabwe, u-Emmerson Mnangagwa wakubona kufanele ukuthi afake International Commission eyayihedwa uMokhlante owayengu-president wakwele-South Africa. Kodwa nxa sesifika edabeni lwegugurawundi esicabanga ukuthi yilo ngabe udaba okuba le-International Commission ezophatha lolu daba, simbona u-Emmerson Mnangagwa engayenzi ngendlela esifuna ngayo, njalo simbona e-appointa i-NPRC esicabanga ukuthi kuyi-organ esebenza ingaphansi kokulawulwa nguye u-Emmerson Mnangagwa. Kanti njalo futhi sinanzelela ukuthi kulala ama-CSOs akhe ayiwo afumayo kwelikamthwakazi akhanya ngani asebenzelani lohulumende kodwa esebenzelana kanye lohulumende wakho Emmerson Mnangagwa. Kanti ngakwelincele sibuye futhi simbona esefuna ukusebenzisa izinduna ezikhontrolwa ngokuthi lolu daba luphathwe kanjani. Nxa sikhangela ke uluhlu lwezinto ezibekiweyo lapha kulokho athi kukhulunywe ngakho, sithi thina batshiyelani indaba ye-International Truth and Reconciliation Commission ezaphathwa ngabantu abangela sici njalo abangazange baphatheka kulolu daba lombhuqazo. Ngoba nxa sikhangele thina indaba ye-Gugurawund iyi-genocide edinga i-international attention, hatshi nje ukuthi ibanjwe ngu-perpetrator ezifakela abantu afuna ukuthi abafake esenzela ukuthi umphumela ungaphumi ukhomba umunwe kuye ngoba kunguye owabulala abantu bakithi ngalo umbhuqazwe.
Sesikhangela uluhlu lwezikhalazo zezinduna, khona konke yini okukhathaza isigaba seMathebelele kumbe kuningi okuchiwe phandle?
Bakhe phezulu nxa sikhangela ukujula kodaba lwenhlupho zeMathebelele. Kule ndaba izinduna layo Emmerson Mnangagwa abangafuni ukukhuluma ngalo udaba lwe-1979 Grand Plan eyabhalwa izanu PF ukuthi bazahlukumeza njani amaNdebele, bathathele umbuso, bathathele umnotho wabo lakho konke okungenza amaNdebele kumbe ngithi abantu bonke abavela komthwakazi abagoqela indimi ezingu-13 ukuthi baziphilise ngokugcweleyo. Sinanzelela ukuthi i-1979 Grand Plan ikhulumile ngokuthi ezikolo zakithi kumele kufundise ababalisi besishoneni, ema-police station, emahhofisini kahulumende, umhlabathi wakithi, emabhenki kumele omanager bebengabavela khona le Mpumalanga, lawo yonke into mhlawumbe enganhlanga phezu kwabantu bakomthwakazi. Konke lokhu sikubona bengakuphawulanga, bengakhulumanga ngakho ngoba izanu PF iyabusa namhlanje kwelikamthwakazi for the past 41 years besebenzisa le rule book eyi-1979 Grand Plan ethi abantu bakithi bangama second class citizens endaweni zakubo. Kungakho ngisithi mina indaba yombhuqazwe ayipheleli kulabo ababulawa ngo-1983 kusiya ku-87 kuphela, siyibona iqhubeka. But ngakulesi sikhathi sibona isibuya i-economic genocide whereby amathuba emsebenzi, lamathuba okuvula amabhizimusi, le ndaba ezilokwenza lamasiko kamthwakazi wonke jikelele zibulewe nguhulumende nalowo ezanu PF okhokhelwa ngu-Emmerson Mnangagwa. Esikunanzelela thina sithi kuyikuphuca abantu bakithi amalungelo abo besebenzisa ukubusa kwabo phezu kwethu. Yikho sithi konke lokhu abakukhulume ngakho mhlawumbe bakwenza kwangani ngama-demands, u-Emmerson Mnangagwa akayi kukulungisa ngendlela esicabanga ngayo ngoba yena enguye u-perpetrator. Kanti njalo okunye sinanzelela ukuthi ukwenza lokhu njengoba umnyaka ka-2023 wama-elections ususondele eduzane, ufuna ukuthi abantu bemvotele becabanga ukuthi hayi ngumuntu ohlukeneyo lo Robert Mugabe, kanti ngabantu abafana nayo futhi esenza kanye khonokho kwakusenziwa ngu-Robert Mugabe.